So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanonoka wande obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-16 Mhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zedolobho leVictoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho.
Abantu nxa kuyukuthi bafuna ukuthi benelise ukuregister kusamele betravel 100 kilometers yes besiya ewange.
Umkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa uyaqhubeka elizweni, njalo amapholisa athi asebophe abantu abafika inkulungwane phose elamakhulu amabili 2175.
Okuqakathekileyo ungaqeda ama-drugs eZimbabwe yikuthi ama-youth ebe semsebenzini, yikuthi ama-youth eqalise amabhizinisi, yikuthi ama-youth ebe lento zokwenza.
Umbiko wokuthi abantu kuzamele bahlawule izikwelede zikamanisipala ngedola leMelika iyasabalala enkundleni zokuxhumana.
Kodwa ngalesi sikhathi kusegcene ukuthi ngumuntu nje obone kufanele ukuthi azibhalele. Injongo ukuthi bejongene, hhayi kakho ongakwazi, but eqinisweni isilesikhathi ibhoja lezi news ku-social media.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhla siqala indaba zekuseni ngodaba lwezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zeVictoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho. Ngakho zithi kumele zihambe umango omude ungamakhilomitha alikhulu 100 kilometers ukuyabhalisa eWange, lapho okulamahofisi e-commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission. Lolu ludubo olutholakala njalo kwezinye indawo zelizwe. Isikhulumeli sezekhe umnumzana Jasper Mangwana uthe simthumele imbuzo ngalolu daba, kodwa sisiya emoyeni ubelokhu engakayiphenduli. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls, eVictoria Falls Residents Association, umnumzana Kelvin Moyo.
Kuliqiniso Nkomo ukuthi eVictoria Falls iloba kuyindawo ebalulekileyo eyazakalayo umhlaba wonke, ayikabi le ndawo yokuthi abantu bengenelisa ukuregister bevota. Abantu nxa kuyukuthi bafuna ukuthi benelise ukuregister kusamele betravel 100 kilometers yes besiya ewange. But uzabona ukuthi iVictoria Falls ithole recently i-city status, njalo ngezinye izinto ezikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi lathi njengendawo eyaziwayo, endawo elodumo, sibe lokweneliswa ukuthi abantu beVictoria Falls bebe lendawo abazabe beregister khona ukuthi abeneliswe ukuvota.
Izeki sizwe kuthiwa ilohlelo lokuza khona ngapho eFolosi ukuze ebhalisa abantu into eselitsheliwe yini leyo kuliqiniso?
Lokho iZek isikukonfirmile ngoba ikhiphile istatement ekade sisitsho njalo, isitsho ukuthi kuzaba labayithi i-mobile biometric voter registration iBVR center for delimitation itinerary. So itinerary kusitsho ukuthi kuzaba le ndlela kumbe lamalanga athile okuzayenzwa khona i-mobile registration, okufana lokuthi indawo eVictoria Falls it is also going to benefit. Njalo amalanga aphumileyo laphana esiwabonileyo kuyabe kuzakwenziwa mhla ka 11 to 30 April 2023. Lokho kusitsho ukuthi isikhathi ababe kwenza lokho babe senza from 7:30 kusiya ku 5 o'clock and amalanga akhona kuhlanganisela amalanga ama weekend amalanga okufana lomgqibelo langesonto abantu bayabesebenza ukwenzela ukuthi benelise ukuthi inani labantu ababesebe esendaweni ezijeneyo sokwenziwa delimitation bazayenelisa ukuthi bevotele endaweni lapha ababefuna ukuthi bevotele khona. So ngiyakutsho lokhu ngiyakuvuma ukuthi kuliqiniso ukuthi iZAC ikusiku-announce lokho ukuthi yinto abazayenza. So kutsho ukuthi abantu beVictoria Falls ngesikhathi zonezi sikusela mhla ka-11 to 30 April babesenelisa ukuthi behambe be-register bese-Victoria Falls njalo be-register ngoba kuyabe kuyi-mobile iyabe ize ebantwini iZAC ukuthi yenelisa ukuthi abantu ababezatshintsha izindawo be-register ngokufanayo.
Hello ke ngumnumzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zedolobho leVictoria Falls eye Victoria Falls Residents Association.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Imikhankaso yokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa iyaqhubeka elizweni njalo amapholisa athi asebophe abantu abafika inkulungwane phose elamakhulu amabili 2,175. Elizweni jikelele abathengisa kumbe abasebenzisa ukudakayo kumkhankaso osanda kusungulwa. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi uqoqa umkhosi omkhulu ozaqutshwa ngeviki ezayo ngekhefu leFebruary Movement eLupane lapho okuzathi gwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe. Amalunga ebandla lezanu PF atshele Studio 7 ukuthi leli linyathelo elihle ngoba lizakhuthaza abatsha ukuthi bezithuthukise kwezomnotho. Kodwa umnumzana Dinashe Kambarami ongumgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kufanele uhulumende akhuphule umnotho welizwe kuqala.
Ayisikho wonke esingakwenza okwama campaign awareness okungaqeda ama drugs. Okuqakathekileyo ungaqeda ama drugs eZimbabwe ukuthi ama youth ebesemsebenzini, ukuthi ama youth eqalise ama business, ukuthi ama youth ebe lento zokwenza. As long as bengelanto zokwenza behlala besezindlini, they will be forced to do something just to entertain themselves besenza izinto at the end of the day kubulala i future yethu njengabontanga. Engingakutsho ukuthi uhlelo lwe drug awareness campaign siyaluyamukela kakhulu sibona even sinanzelela even amapolice they have done very well bayenze kuhle sibili and ngendlela abasebenza ngayo ukubamba laba abathengisa ama drugs lama radio stations la ku social media that also as leaders and it's our responsibility ukuthi sibe sikhankasa nxa sihamba sibancedisa ama youth ngoba abanye bakuma situations abangasakwanisi ukuthi bephumekiwe. So siyakubonga lokhu kodwa uhulumende oqhakathekile ukuthi ama youth athole imisebenzi ama youth akube le transparency in ama programs even ama youth even youth funding nje ungazothwa kulama loan ama youth atholakala ngabanye abantu nje abangathi balama connection abalabantu abaziyo babaziyo phezulu. So konke khona kuyana kuya affect akube le system e right ezathi ama youth kube le ndlela zokuthi they can be absorbed from isikole nxa besuka esikole bengabi lesikhathi sokungabi lento zokwenza yikho kusuka kunjani kubayenze ukuthi bengene kuma drugs lamayama substance abuse kugcine ukusiba lama problems elizweni njengakathi.
Ungasipha umbono wakho ngomhlangano uhulumende athi uzawuqhuba eLupane lapho abatsha abazahlangana lomongameli Mnangagwa bekhuthazwa ukuthi bengasebenzisi izidakamizwa. Ubona ingani kuzaphathisa yini ukuqeda lolu hlupho sikhangela le mizamo eyenziwa ngamapholisi
njengebandla le-TCC asikuboni ukuthuthukiswa kwezomnotho le-participation yama-youth kakhulu ngoba ama-youth liyananzelela ukuthi yibo abangela msebenzi. Ama-youth liyananzelela ukuthi yibo abadubeka kakhulu. Ama-youth liyananzelela ukuthi even kwezomabhizinisi kuba nzima ukuthi umyouth waseZimbabwe ebe le-access ukuyathola even nje even amaloni nxa engaba efuna ukwenza ibhizinisi. So angikuzwisisi kakhulu nxa sisithi kuyajabulelwa ukuthi abontanga bayaparticipate kakhulu kwezomnotho ngoba yibo abatshona behlezi babukele yibo abasetshenziswayo futhi kwezepolitics nxa izinto zizonakala yibo abatshaya abantu kodwa abalamsebenzi abalampilo iningi labo amboni ukuthi basazozithola even lezi zindlu zokuhlala njengamayouth so angazi ukuthi kuyabe kujabulelwane nxa sithi bayajabula ukuthi iparticipation yamayouth mina ngikhangela imajority yamayouth maybe 80-90% abalamsebenzi even laba hambayo ezikolo balama certificate bahlezi ezindlini yikho libona nje silamayouth amaningi khathesi even afundayo lama degree sebesenza ines aid ungakhangela even inumber eyamayouth ahambe kubo UK last year lakathesi abayenza ines aid iyakutshengisa ukuthi amayouth ayadubeka thina njengebandla le TCCC siyabesikhangelela ukuthi amayouth asezikolo kubonast kubopoli lama universities kubo UZ nxa besuka ezikolo kube le system eza absorb amayouth whether bazangena kuma business besiya kuma training abanye besiya specialize kwamayama areas of industry lokho yikho okwakumele sithi singakujabulela kodwa ke manje xa sikhangele kathesi ama youth akulanto abayenzayo
lo ke ngumnumzana Tinashe Gambarami isiphathamandla sogatsha labatsha kubandla le-CCC kobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Uhulumende uhleze egcizelela ukuthi ulenhlelo ezimqoka ezokuthuthukisa umnotho welizwe njalo ekhuthaza abantu ukuthi labo baphathise ekwakheni ilizwe labo. Umbiko ukuthi abahlali bedolobho lakobulawayo kuzamele bahlawule izikwelede zikamanisipala ngedola lemelika iyasabalala enkundleni zokuxhumana. Umbiko lo uthiye abaningi bedatazela ngoba lokhu kuzakwenza izikwelede zabo zikhuphuke. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sikamanisipala yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyananzelela ukuthi nxa singena ku-social media kukhanya kule news ezibhodayo lapha ezithi umasipala uzabhadalisa izikwelede ngedwale ye-America. Kodwa ke siyananze ukuthi ngendlela okubhalwe ngayo kulowo muntu ongabe ezibhalela somasipala. Umasipala angayithumela ama-meseji esiyebantwini kule ndlela athumela ngayo uyafaka kuletter head yakhe kucaca ukuthi umasipala kube le-sickness aka-town clerk uChristopher Dube but leyo ungayikhangela ngumuntu nje obhalileyo waqalisa ukuthumela. So ke kusegcekeni ukuthi hhayi umasipala angasezinto ezinjengalezo futhi kule ndlela yokuthi abantu abazise kuhle kodwa ngalesi sikhathi kusegcekeni ukuthi ngumuntu nje obone kufanele ukuthi azibhalele injongo ukuthi bejongene hhayi kakho ongakwazi but eqinisweni isile sikhathi ibhoja lezi news ku-social media and kusegcekeni ukuthi asiyo into eliqiniso leyo. So ngokunjalo bezike zabuza ezinye izakhamisi nje kwakhanya ukuthi hhayi umuntu obebhala into ayifunayo. So ke eqinisweni umasipala owalesi sikhathi akasitsheli hlanje izakhamisi ukuthi uzabhadala ngedola ye-America. So owakhathi esiyazi ukuthi hhayi leyo information ebhodayo i-information njengahlelo iqiniso.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bacabangele ukuthi kuzathathwa lona lelo inyathelo? Ikwesaba nje kuphela kumbe kukhona okutshaya amanzi?
Wele ongabe efaka lezi news ezibhodisa kumuma iqalisa lezo news asilaqinisa ukuthi yena ubejongene ngoba eqinisweni ungayiboni ibhoda imeseji enjengaleyana ayiqalisanga kumphakathi ngumuntu oyide yiqalisile abantu babayifuqa nje abaye beyidlulisa. So ke ukuthi lowo uma iqalisa and bejongene hhayi akulamuntu ongabakwazi kulokho. Kodwa ke eqinisweni vele abantu balovalo hathi kuphela kumasipala lobangaphi abantu basela ukuthi ngenxa ukuthi bananzela ukuthi idola leZimbabwe lapha liyaphela amandla ngeviki isikhathi esiningi nxa uligatanisa le dola leMelika. Abantu ukuthi balovalo ukuthi engeke uzafika isikhathi sokuthi kuzathiwa hayi idola eleZimbabwe lingasasebenzi. Bakhona abantu abacabanga khonoko, njalo abanye abantu futhi abakucabangayo izifiso zabo futhi ukuthi aluba kuya ngabo aluba idola leZimbabwe liyamiswa kusebenzela imina njengokwenziwa ngo-2009 kusiya ku-2018. So imicabango ngaba mningi eyenzakalayo, iinjongo zingaba zilengezishiyeneyo, kodwa among other injongo kungaba izenezo zokuthi abantu bafisa ukuthi ngakwenzakala njalo. But eqinisweni uma iqala indaba ngiyongakwazi ukuthi kanti bevele ejongeni, kodwa akade singakutshela ukuthi hhayi abantu engxenye yasicheleseni singabi lovalo kakhulu ngomasipala engakasitsheli khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet leZimlife.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi usezangenela kudaba lwezikolo ezithengisela abantwana impahla zamayunifomu. Leli phephandaba lithi umphathintambo weze-primary le-secondary unkosikazi Evelyn Dlovu uthi ezinye izikolo azisavumeli ukuthi abantwana bayethenga impahla le kwezinye izitolo ezingasoze esikolo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Mnangagwa uthi abasebenzisa ibizo lakhe kumbe elemuli yakhe ukuthola abakufunayo sebezajeziswa. Umnangagwa ubikwa itshele umhlangano we-Politburo ngolwesibili ukuthi lamasela labanye abayenza okunengi-nengi bazabotshwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani ma-Studio 7 amahle, ngingumfana kaNcobe wasemadopo eKezi eZimbabwe. Bengicela lisigebhele amadamu, manje izulu liyanetha, amadamu agcwele udaka, amadamu akithi eKezi agcwele udaka, imigwaqo awuhambeki, emgwaqweni amagodigodi, amadibha siyazama ukudibhisa inkomo, inkomo zisafanda kudala, inkomo zakithi ma ziqeda ukudibha zizinukela umquba nje, phakathi kugcwele umquba phakathi kwedibha, kugcwele umquba phakathi ben fakile umuthi awufakanga umuthi, inkomo ziphuma zinuka nje umquba. Even zihamba nje egangeni zisakhombisa nje inkomo zakudala zizizwa zinuka idipa iganga lonke, manje zizinukela nje umquba nje umquba. Ucela silungiselwe amadipa, silungiselwe amadamu.
Studio 7 ngithanda ukubonga lo ke abamameli Studio 7. Ndikhuluma lo Dumisani Ndlovu, ngilapha eJohannesburg, ngokuhlala ngilapha eJohannesburg but ngiphuma khona lenhlaba ndona. Mina ngilesikhalo isikhalo mphela. Yazi abantu besindebeleni laba bathi bona bamele abantu besindebeleni abasephalamende umsebenzi wabo ngowani kahle kahle. Ngoba umnotho manje yabhekisisa lapha eZimbabwe emainside lemandebeleni. Umnotho especially kulezi zinto ezikhujwa phansi. Igolide liningi kakhulu. Umethi ngale yasivusa nalesi sigaba but ngendlela okufe ngayo uma uduza ngapha egoli, hayi umgwaqo ufile, bathatha imali yangapha emandebeleni bayavusa khona le Harare. Hayi thina isizwe sakithi basiqedile kuvuswa khona le Mpumalanga, khona le Mpumalanga. Hayi kunzima. Asazi ukuthi ngubani ozosimela khona iParliamente one day naye abheke isizwe sakubo laphuma khona. Kumbe lo muntu yena osimelayo khona eParliamente impela omeleye okomela abantu besindebeleni, mayeza ezobona izihlobo zakhe ngapha akaphathwa ngamahloni na? Mayefika yena ethole ukuthi hayi isimo sinje esitaradeni njengalokho esiyikhona, hayi kunzima sihlobo.
Salibonani basakazi, linjani Studio 7 libingelela siyacela bakithi maZimbabwe ni siyacela Zimbabwe mahlabe zulu siya ekhethweni ngendawo ngendawo ku ground lapha likhona nonke khona to corner of Zimbabwe ngiyamcela kakhulu ukuthi ningabuyele emuva niyayibona izano PF vele izano PF liyayazi izenzo zayo ayisoze ivike ivumele amaparty aphikisayo akampene leyo into vele siyaziyo nababona bevimba uTswangarai bembamba engafikeleli kumarali yakhe so thina abantu ithe sifanele sikuqaphele khona lokho sikuvulela amehlo sibili sikukhangela ukuthi vele kayisoze yavuma ukuthi khona na amaphathi aphikisayo la akampeni njengelesi sisilona iyesaba kakhulu sibili ukuthi vele kangeke ilibone elidlalayo ngeke ilibone elidlalayo ngakho ke thina singabantu asenzeni shua ukuthi khona na izano PF akasiyivoteli noma abantu bengachaywa kanjani ukuchaywa kakutsho lutho noma bengasibulala kanjani akufe mina abanye besale bephila kahle empilweni akufe mina abanye besale bephila kahle empilweni ngiyabona omo blessing bafile khona manje singabuyelini emuva sithi thina sivotela izano PF ngiyamcela mahlabe zulu ngiyamcela maZimbabwe amahle sonke sikhuthazana nani impela ukuthi khona nasambeni sevota sisukumeni ngobuningi bethu izano PF ngitshela awe wena muntu osupporta izano PF uhluphekisa abantu mawuqinisa ikhanda uvotela izano PF ngoba mawukuvotela kwakho izano PF yikuvotela ukuhlupheka ukuthi abantu behlupheka ilizwe kalila mali ilizwe funeka libe lo government ozalifaka libe le mali so ngiyamcela ukuthi bakithi asizameni ngamandla wonke ukuthi khona la khona to corner ground vele singabuyele ungasikufa ikuphi asikhupheni zano PF zano PF iyadliwa kuphela iyaphuma kuphela embusweni bazabaleka omnanga kwabathanda abathandi wayebalekile wabaleka waze South Africa usazobaleka asibakhipheni
Studio 7 linjani basakazi bethu hayi ndithanda nje ukulibonga nje ngomsebenzi omuhle kangake liwenzayo okusinika izindaba zeZimbabwe ezingathatha ihlangothi hayi siyabonga bantu bakithi namhlanje uthanda ukuphawula ngendaba le kababa lo Emerson Mnangagwa le ubaba lo uthi nana uya elupane uthe uyeyithu elupane uyavula khona ngali iyacelebrate ibirthday kamgabe hayi thina nje abantu bemathebuleni ibirthday kamgabe siyicelebrate babo kube nje vele kuya ngathi kube vele ngawubuye naselupane ndiyo ngoba vele hayi into wasiphatha ngayo wasiphatha ngesandla esilukhuni bakho wasiphatha kubi kakhulu mpela ukuthi siselebrate ibirthday kamgabe kayiselebrate khonale emashonaleni ye obantu abaphatha kahle kakhulu abantu bemashonaleni hayi khona abantu bemathibeleni na sizaselebrate ibirthday abantu bakithi abaza siphatha kahle umqondisi moyo ye sizaselebrate ibirthday yasesithethe elethile izimthwakazi hayi manje ukuthi selebrate ibirthday kamgabe hayi kanti umgabe kwini vele ukwenzela abantu betipani kwini ukwenzela abantu bemathibeleni ungangitshela kuwani kuyini lutho
elinjani lonke basakazi beStudio 7 labalaleli mpingele lomthwala zonke jikelele kulalo baba othi into eyenzakala 2018 kade kuyisketch msupporta kakhulu umfo wethu lothi into eyenzakala 2018 kade kuyisketch sikhuluma ngamandebele ayi 40,000 abulawa ngamashiyona engalacala ngeGuguround umhlaba zange wangukuna umhlaba zange wakhala umhlaba zange wakhuluma lutho umhlaba sesikhuluma ngamashiyona ayi 6 lawa abulawa ngo-2018 abantu bayakomplena so ngimsupporta kakhulu umfowethu uma esithi yisketch ngoba thina safelwa ngabantu abaningi emathebhelelendi bebulawa ngamashona bengalacala ngiyabonga basakazi okukhuluma ngobheka impilo nyathi okuhlala nase-South Africa
linjani basakazi labalaleli beZimbabwe bonke abahle ngicela basakazi bandla lincede libale odu kumbe lidlulisele phambili kuyaphuthuma ngicela usizo lapho bakithi ngizathi khakha ngamafitshane ngidinga abantu abavela eKanyambizi ngidinga ubaba wami wathuthela khonale dala ngeminyaka yabo maybe early 80s so indawo leka inyazisi kahle ngidinga abantu abayazi leyo ndawo yena wayethutha evela echolocho igama lakhe kungu-Rapson Span angikwazi ukuthi bambiza sabani kodwa wayehlobanele labantu bakomathwasa kulobaba okuthiwa ngumathwasa echolocho kosiphepha owayeyinyanga umathwasa lowu wayelabafazi abaningi kodwa siwatshona yena umathwasa so baba lo mathwasa wabehlobeni kwakungubhuti lomna wakhe ngani kanjalo sizwa ngomama So ngiyacela kakhulu makulabantu abavela eKanyambizi noma ungabadlawa abantu ngoba ngizathi ngikubuzisa ngikuphe amabizo ngobuningi bawo ukuthi ukwanise ukundingisa labo bantu ukuthi ubaba ngabe lokho eseKanyambizi kumbe sewathutha njalo, but bengicela kakhulu makulomuntu ongalalela leyi audio ovela khona eKanyambizi ukuthi angisize noma abetshole uchokosi paper abazi abantu abantwana bakamathwasa. Igama mina nguJekonia Mguni, kodwa isiwongisa kusibanda ke nanxa ngisebenzisa kuba omkhulu komalume esakomguni, but ubaba ngokungakusibanda yena. Ngicela usizo khonapho basakazi, lindlulise leyi audio ngoba laba bantu ngiyabadinga kakhulu impela. Sengizamile ngazo zonke indlela, manje kukhanya abantu abavele eKanyambizi kabatholakali. Ngithe mfake khona lapho ukuthi maybe ngathola usizo. Ngiyabonga khonapho abazasiza bakithi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika owake waba ngusibalukhulu wesigaba seSouth Carolina unkosikazi Nikki Haley ube ngowesibili ukuveza ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli wele Melika. UHaley wake wancintisa ukuba ngumongameli kodwa wagcina esuswa kuma primaries ebandla lama Republicans ngumnomzana Donald Trump. UTrump wamkhetha ukuba ngummeli wele Melika kumanyano we-United Nations. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tamurai Gwegwerere, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, ungena kukaNick Haley enkundleni yozokuba uprezidenti welizwe leAmerica iletha amagama amatsha amaningi enkundleni leyo. Kusaseduze kakhulu ukuthi sithi ngubani ongaba ozaba ngupresidenti, ngokuba kusamele ngathesi bonke laba abanamagama abawafaka phambili bayavumelana lebandla labo lama-Republicans ukuthi ngubani awuzakhethwa ukuthi abe nguye ozamelela ibandla lama-Republican. Yikho-ke hhayi kusaseduze kakhulu ngoba asikafiki leso sikhathi, njalo abakabi baningi abasebefake amagama abo phambili. Asebefake amagama abo nguye uNick Haley lo uDonald Trump owayengumongameli. Yibo ababenje asebela amagama asekhona asebesaziwa ukuthi khona, hhayi laba yibo abafuna ukuthi babe khona badinge ukuba bakhethwe ukuba ngabameli be-Republican Party ku-presidential race.
Ngokubona kwakho kukhona yini omunye ongaphumelela ukwedlula uNick Haley kumbe nguye osubona ngani nguye ongagcina sengumongameli?
Kulamanye amabizo angangangeniswa enkundleni, kulo Ron DeSantis ugovernor we-Florida ngelinye igama lelo elilokhu likhulunywa ngalo, kodwa yena kakatsho ukuthi khona ukhona yini kumbe kakho. Yikho-ke yikho sithi kusaseduze kakhulu ukuthi sithi khona uNick Haley engagcina enguye. Njalo enye into ekhona ukuthi yena uDonald Trump ulabo abasekeli abaningi kakhulu, njalo-ke laba abamsekelayo uDonald Trump hhayi yibo abantu esingathi khona yibo abakhulu ku-Republican Party. Yikho-ke asingeke kusaseduze kakhulu ukuthi sithi ukuthi khona kungaphuma kanjani, ngoba yena uNick Haley ye uletha okutsha okuningi ekulokuzeni enkundleni. Ungowesifazane ngenye into veleleyo esikhangelelayo ukuthi iyabiza abantu, njalo ungomunye namhlobo wakhe ngowalaba ababevele belapha. Yikho-ke uletha elinye icele ebelingekho kulokuzeni kubantu labo abakade bemela ukuba ngupresidenti. Yikho-ke hhayi singe siyakhangelela ukuthi khona ye engabathola uzabathola abantu abazamsekela, kodwa kuseseduze kakhulu ukuthi sikhulume ukuthi ngobani sibili abaza kuya phambili.
Lo-ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Florida. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zedolobho le-Victoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho. umkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa uyaqhubeka elizweni njalo amapolisa athi asebophe abantu abafika 2,000 phose lamakhulu amabili 2,175. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.